Lokho kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakhansila alitshumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla namathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu, noma sasifisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impilakahle yethu ihambe kuhle, kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu. Akubisi manzi empompini zethu, akubisi ukuthwalwa kwengcekeza, akubisi ukulungiswa kwesuwa, njalo akula ncedo okulayo kumpila kahle kaZulu.
Osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yaleli dolobho.
Kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane, bame konke lokhu okokumisa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu. Noma kathesi sibona ukuthi lokho abayala bekuyenza kungagcina sokusenza ukuthi kwamanye ama-local authorities kugcine sokulamakhomisheni. Yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli, sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo, ayikhona laba amakhomisheni abazayenzwa okokufakwa nguhulumende.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zobo zepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje. Lokhu kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhansi licishe wonke azaqala phansi kutsha, and siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini. Bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani yikudlala kunganasiyazi into esiyenzayo. Nxa kusehlula silikabarizayini bonke baphume, kumbe ikhansi lifake amakhomishini, kumbe kwenziwe ama-by-election, kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi. Lokhu akukhanya ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani ngama-grievances ethu njengezakhamizi. Ayilungiswe indaba leyi once and for all, ngcono i-MDC Alliance yonke ivele iphume ephalamende lekhansili ka-1.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Felix Galela Mafa, uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla.
Kungaba ngcono lixotshwe kuzatshengisa ukuthi linalime ngabantu. Laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma lomonzura ebusuku njengoNicodemus. Phumanini kuhle, sifuna i-transparency. Abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni, lingatshelwa ngama-judges a-compromised. Sahamba saya ku-nomination court. I-nomination court ifanana le-high court. Yalungisa konke yathi MDC yiphathi esemthethweni.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo, kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu kodwa phela umthetho kumele ulandelwe.
Ye, indaba yama-recalls ngempela ibuhlungu, lakithi kubuhlungu, kodwa besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu. Umthetho uthi kumele siba-recall, bekungelanto ebesingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi, siyabathembisa ukuthi indaba ye-commission ayizukwenzeka. Siyigadile le nto, ayizukwenzeka noma kanjani.
Kusenjalo abe-People's Democratic Party Zimbabwe, PDP, labo bathi sebemise umsebenzi amakansila akubo masipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume. Isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe.
Kuliqiniso simise umsebenzi amalunga e-PDP abengama-councillors kumaward athize weleZimbabwe. Lokulandela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka-12 September 2020, lapho esivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli izinqumo somhlangano we-PDP. Okunengikuzalandela ngalesi sikhathi yikho lokho engilemvumo yokukhuluma, okunengikuzabuya ngesikhathi esilandelayo. Kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano kube le resolution ye-National Council eGweru ivumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abezanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakhomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba esithi asehlulekile ukuqhuba umsebenzi. Lokhu liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.